Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Hlangula 2017 ngo Chris Gande. Uxolo namhla ngumhlaka 1 Ntulikazi 2017 endabeni zethu lamhlanje. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le Alliance for People's Agenda.
Hathi kuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupa kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube.
Hayi azange ngizithole phansi sibona ukukhulumeka nje ngokuthi enhle ukuthi ukuthi ngikhuluma ngayo ayini.
Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans inanza ilanga lokufa kukamnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na umnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Umoyo wazise ukuthi uzangena kukhetho ngolwesine eHarare. Lokhu sekudale imbono ehlukeneyo kuZulu. Ukuhlaziya amathuba kamoyo kukhetho sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yabo, isikhathi sakhona angibona ngathi asisekho. Ngazama kodwa angibona ngathi kuzakubazisa.
Bakhona abanye abathi amathuba akhe awamaningi ngenxa yokuthi ubonakala njengomuntu ovela esigabeni semaNdebeleni.
Abakhona bangatsho njalo nje ngokuthi ngoba uvela esigabeni. Kodwa abantu vele sebedini ngombuso kwezani uPF bengabona bengaze bezwe umuntu odinga ivangeli elijene lezani uPF elibancedayo. Lokho ukuthi vele emaNdebeleni kungaba kuyinto eqakathekileyo kodwa okwakhathesi angiboni ukuthi ingamphazamisa.
Khona emakhaya ubona ngani ngumuntu ozamukeleka yini kakhulu sikhangela khona le kubomashonaland?
Ya, inkinga yakhona phela ajuze ithiwa lokuthi abahlale phansi labo. Bamazi bamuvotele bona bevele bekwazi ukuthi ye uphuma emaNdebeleni. Hathi kuba lindebele ayisonto esingathi iyahlupa kodwa kungaba le kungathi kuyinkinga ukuthi vele abantu kabamazi kahle bazi kuhle kungahlupha kancane.
Kodwa ke nxa sikhangela ke isimo sakhe ukuba nguye kwakhe lokuthi lokho kuthiwa ngesilungu ngama qualifications ungathi uyenelisa na ukuba ngumongameli oqotho
yena njengomuntu nje njengeprofessional umuntu ama qualifications aje engaba engumuntu ongaba ngumongameli oqiniso kodwa ukuba i-political leader kulezi izinto eziningi lengezidingakalayo especially eZimbabwe i-charisma ayibona ngathi ilutshwane. So awusozi umlinganiselo mode ngithiwa ngeke ngibe lo wesine ncube kumbe lo Robert Mugabe. So ngibona ngathi i-charisma yakhona yike ingamhlupha nje ukuze abe ngumuntu ojayelwa ngabantu.
Abanye njalo bathi uZulu mathupha kangeke amemukela ngoba ngumuntu okhanya efunde kakhulu njalo ekhuluma ulimi abangasoze benelise ukuluzwa.
Ya, phela asinye sikhume ngokufunda ngoba lo Mugabe lanje ufundile. Labo ncube bafundile ivele ipolitics yabantu beZimbabwe vele ngabantu abafundileyo. Kodwa kusobala ukuthi nxa esengena endimeni uyizafanele asebenze labantu abakwazi ukuthi baguqule indlela akhuluma ngayo ukwenzela ukuthi abantu bamuzwisise. Inkinga khathesi njengoba ngithitshe mina futhi ukuthi enxa into ye-charisma yiwe ngabe ishotile. Kodwa ukuba ngumuntu ofundileyo ukuthi uyabe sesebenza labantu nje abakwanti babe bekwazi ukuthi akhulume i-language ezwakala ngabantu uZulu jikelele.
Hello, ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla elithi limela izifiso zikaZulu wesigaba semandebeleni ele Alliance for National Salvation iAnsa elasungulwa kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula lithi liyemukelwa esigabeni lesi. Sixoxe lomkhokheli walo umnumzana Moses Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwabantu bakithi abahlala kwamayamazwe oSouth Africa labo Botswana abangavotiyo ngoba banengi babaningi khona ngani. Yini udaba oludalwe yizanu ukubandlululwa nje kwabantu bemathebeleleni ukuthi thina abantu bemathebeleleni ngabalingani labantu bemashangalembe ngenxa yokuthi akuthiwa kuna abantu bemathebeleleni balishwana. Khonokho sifuna ukuthi sikulungise njalo kungafihlwa kukhulunywe, asifuni ukungunguza sikhulumele lokuze emakhotheni. Sifuna ukuthi kukhulunywe nalokho ufuna ukubusa ilizwe leli alibuse ngoba thina sivumele ukuthi sibusa kodwa nanzi izinto zethu esingazilungisa.
Ungasitshela ukuthi ibandla le-ANSA lona lizangena njani kukhetho, lizancintisa yini ukuba lo mongameli welizwe?
Ama-councillors certainly ngoba kulapho kumele ukuthi sigxile khona ukuthi sifuna ukuncintisa ngoba i-council, i-council yi-local government. Esibili, into leyo abantu ama-MP laba ababona ukuhlukumezeka kwabantu emathebeleni baqamba amanga ukuthi sizalikhulumela eHarare. Mina okweminyaka eyi-13 ngiseparliament, abantu bakithi engakhuluma iqiniso ukuthi engababonayo ezimisele ukukhuluma indaba emathebeleni balutshwana okuyokumangalisayo. Iningi ngabantu nje abalanda ukuthi siyehlala sitshelwe ngamakhokheli balawa mabandla esiwamela kumbe i-ZANU PF kumbe i-MTC kumbe MDCP sitshela ukuthi sithini bengakhuluma indaba zeMathebeleland. Nxa ukhuluma indaba zeMathebeleland baphuma bangazathi bayachima bahambe kokuphela kuma bayinaphitshwala bengabantu beMathebeleland. So sithi thina kulapha futhi esigxile khona ukuthi ekumeleni abantu beMathebeleland ePharlament kusamele ukuthi kube umuntu ozimiseleyo ukuthi uzaqhuba uhlelo lweMathebeleland njalo ilizwi lethu lizwakale. Ku-presidential election sisayiqukuqana leyo ukuthi kuza kushoni kuza kusho ukuthi xa sihlangane labanye kwavunyelwana ukuthi umuntu ozaripresent i-opposition kube ngubani.
Ibandla le-ANSA selele mnyanga ezimbalwa lasungulwa, ungathi usekelo lumi njani nxa likhangele linaki kakhulu abalamakhadi ebandla?
Umbuza ngosekelo baba olukhona emphakathini wakithi emathebeleleni. Into yakithi kayidingi kuphumputwa ngoba isegcekeni. Usekelo esilawo okwakuqala abantu bathi likhuluma izinto esivele ezimqoka empilweni zethu ngoba into lezi zisenhlizweni zethu sizibonile siyazibona kasizo zinto ezingazazidojiwe zabunjwa njengazathi kumbe ngamazakhwa. Izinto eziliqinise eziphilayo ezihambayo indubo lezi ezikhuluma ngazo emathebeleni.
Liyayenza yini imbuthano yamarali?
Asikenzi imbuthano yamarali, sisahamba ngezindlu singena ama-house meetings baba.
Hello, ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu okhokhela ibandla le-Alliance for National Salvation kumbe ANSA ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ye-MDCT War Veterans Association lamhlanje yenze umbuthano wokunanza ukufa kukamnumzana Joshua Nkomo owafa mhlakazi 1 Ntulikazi 1999. Leli bandla belinanza abahlukuluzwa kwezombusazwe labambanisa lokufa kukamuyi umnumzana Nkomo. Sixoxe lelunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association umnumzana Sweden Chirowoza.
Unkomo na abevave khuluma babona ukuthi nguye unumber one victim e-political violence. Nguye le nhlanganiso ezaphu ikwabantu abahlangana lo mbhuqazwe. Lokho kugoqela abanye abantu vele abaningi abavele bengela ndaba bezaphu kodwa besela nje ukuthi ngabantu besiNdebeleni. So ilanga lika-2017 ilanga leva ba-Elizabeth Vivade ngoba 27 June 2008 lilanga lapho okwafa khona abantu abaningi ababesupporta abasekela inhlanganiso ye-MDCT ekhokhela umbaba uMorgan Tsvangirai. So ngathi umnyaka lo 2017 iva ithe yona no asobe sibe lesikhumbuzo mhlaka-27 isikhumbuzo zethu siyaba khona mhlaka-1 July. So goqela lamanye ama victims aza buya enikeza ukuthiwa ama guild members sibonakaliso nje esokuthi hayi sisonke kumbangazi sibonakaliso senyembezi esokuthi hayi maZimbabwe sindawonye njalo abantu kumele babambane.
Lona ibandla okugoqela umongameli ulithatha njani leli langa
isikhulumi ngathi osekela isikhulumi se into esikwazi khona ukuthi ubaba uMorgan mina ukhiphe imali ukuthi sibungise esingathi ama tombstone endaweni yeBuhera.
Hello ke ngumnumzana Sweden Chirotsa isiphatha amandla senhlanganiso ye MDCT Veterans Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Langlela ndwandwe
langlela
ndwandwe
langlela
langlelo amshweshwe
langlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama unguntungamile inkomo. Lamhlanje ngiseGwanda lapho okwenzakale khona isiga esichiye abantu bebambe owangaphansi. Kulojaha oleminyaka engamachumi amabili lambili ogama lakhe nguHonest Moyo. Oqume umuntu wamsika waquma ikhanda waquma lamaphambili wamngcwaba wathatha ke akuqubileyo khonoko wakugcina endlini efuna ukukuthengisa. Yile sakhamuzi lamhlanje ubaba uthandeko Zinti Mkandla. Ngiyalamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo labalaleli linjani.
Hayi siyaphila ngilethemba labalaleli baphilile kodwa bamangele ngiyazi ngesiga esenzakale kini lesi kuhamba njani.
Leyo iyo into okuthiwa yisindaba phendula impica abadala ingoqalini into engakhulumekiyo engaphendulekiyo ebantwini kwenzakele sibili ujaha lo njengoba uthi umbethe ngegama ubana uhambe ngemawane eGaranyemba okuthiwa yena uthi wafika umuntu lo owayevele ezihlalela egangeni engathi uphambene engathi kahlangana kuhle ekhanda uthi wamfica echayiwe esipile yena waseqhuma-ke ikhanda zobujhilo lamaphambili esithi weza ndoda thize eshabhane ezishabane isithi angaqhuma lokho uza kwenza imali eqatha kakhulu engaba ngange akhulu ngathi mina inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu 25,000 yikho-ke okumenzi nxa esithwe yena futhi yikho okumfuqileyo khona lokhu engumntwana emncane kangako okumenza ukuthi aze enze isiga somhlolo esizange siwuzwe lokho-ke kwadabuka umhlaba. Kambe umuntu umficefile ungamdobha engathi lathi abadala siyabaleka niyebiza abanye umhlola phela lowo.
Imvelaphi yakhe lujaha baba Mkandla mhlawumbe indlela akhuliswa ngayo ingaba ibe yiyo na ebangele lokhu mhlawumbe ngumntwana ongakhuliswa ngakuhle?
Kungaba njalo kubuye kungabi njalo ngoba abantwana bakulezi nsuku njengoba sisitsho umfana 22 years usanda ukuphuma esikolo kungenzakala ukuthi engxenye wakhulela kogogo njengoba inzwa bethi itsho njani ukuthi wakhulela kogogo. Engxenye isandla sikagogo sasibuthakathaka kakhulu kuye engazange amkhalimele kangako mhlawumbe waswela ilizwi lesilisa ngoba ilizwi likababa labekhaya liyaswelakala sibule ukuthi-ke likhwaze lanxa engajhawanga kodwa-ke likhwaze afake endleleni. Kodwa ngibe sengisithi njengoba ube ngathi usesebenza ukwelusa inkomo zabantu utsho ukuthi kukhona laye azifundise khona kumbe avume ukuthi akufundiswe ngabanye laba kade ehlangana labo. Ngithe ngizwa ngandlebenye engathi kukhanya umfana lo ube vele engumbhemi wensango. Insango ngingazake ngithi kulo mntwana ozifunda egumeni insango uyabe zifunda uboso wabo khona ngale lo ngibone ngathi mina uvele yena engxenye wazixhwalela nje ngoba siyabala lapha le maphepheni ukuthi kuvele ukhanya nyakenye ngenyanga kaNhlangula ngoJuni waphoswa waphephulu zomunye bekhona uthi uthi vele lo ulakho okumhleliyo okumenza enze izinto zivila kangaka.
Isigaba salumfana kuyini kahle kahle esimele sikwenze ngehlazo elinje?
nxa kwehle into enje imvama ukuthi leso laleso sigaba sizaphatha udaba olunje ngendlela ezijiniyo kodwa njengoba lapha kulento njengokuthi umfana lo kuzwakala ukuthi angithi ikhanda likamuyilo wayeligilela komakhelwane emzini wabanye abantu ayikhona la kwabo ngakho labo olapho kwagililwa khona ikhanda lelo kumele bageziswe bahlanjululwe ngobana ngesintu kuba ngumnyama ukwenzela ukuthi kuhlaliswane kahle le moya le engabe ikhona yenqatshelwe ingazi yacina isiba luzimu mhlawumbe kubanini muzi bonabo lapha ikhanda eligelelwe khona kanti lezakhamizi ziyahlala inkunzi ingahlala inkundla kukhulunyiswane kuboniswane njengoba ngisitsho ukuthi abantu babambe izinto lezendlela ezijeniye kodwa okusalayo ukuthi kumele abantu bahlangane bakuhluzisise lokho okuyinto
hhayi siyabonga baba umkandla bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
thanks kuma siyabonga
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi isegwanda besilayeke kuhlelo lwezemaphandleni olivalelisayo nguntungameli Nkomo
kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Chinga Dube umphathintambo wezabalwa impi yenkululeko
hayi majoko yethu kuzakala ngabe yintembeli igayelekile ukuqalisa ukukampeyina ukuthi abantu amabandla lalowo lalowo kutshela abantu ukuthi lona lihlukumezelane and njalo kuyajali umumo okhona into ekhona nje emkhokozweni ukuba khona amazwe wonke umabeka lokhwini
ye sizwa kuthiwa like lahlala phansi lo mongameli Mgabe likhuluma ngodaba lokubana like lathi lina kudingwe ozamelama
hhayi azazi nezihlale phansi semina zikhulume ngezizwe enkokheli enkeli ukuthi hhayi into kade ngikhuluma ngayo ayenzi kumele sibekele i-congress iyezakhetha umuntu ongamlandela uma eseyiceda umsebenzi wakhe asikwazi lapho kuyandela leso sikhathia aqedi i-congress uzakuthi ukuthi ubani ozamlandela
kodwa sebekhona abathi kuthiwa kumele uxotshwe ebandleni wena uthini ngalokho
funa lalo opinion yakhe ukuthi ayiphethisanga muntu ayiphethisanga banja ayiphethisanga umongameli so lokho nje kukabe sezuze into ezimayelatizele sezweni yakhe ukuthi awa ngitholile lapha umengasebenzisa lokho angaqoti umsebenzi abakhona abangoqalisiwe abazoda nje onokuthi ugodapho khona inayisikuthi umuntu wakhona uzazuza lutho ibazokhuli uba njengenyoka elukuyaswa zimuzi so nabantu abanjalo ayiyihluphi ngabo uma ngikhothwa ngingaqothelwa kodwa ayikhona ukuthi ngikhulume enye into ezingeyephambanisele okunyumuntu
kahle kahle khona kuliqiniso na ukubana bakhona abakuhlangothi oluthiwa lona yi-G40 yibo abathi lina lisuke
ngiyakuzwa nje emaphepheni ngiyeke ngiyutho ukuthi lo umuntu kuthiwa yi-G40 lo yini phela uyazi into lezi akulamabala atshengisa ukuthi lo umuntu yilokho okuzwa nje ngibokakhuluna ngale ngitho
khona-ke ukuthi nxa sesiya kukhetho oluzayo lizakumela njalo yini imakhokhoba ukuthi likhethwe njalo
ye abantu bengikhethiukuthiubaleni phela kuyakhethwa futhi awuphokungena nje ukuthi uyafisa kulendlela yokuthi abantu bakukhethe ipheluweke oyamele makhokhoba kodwa nothi makhokhoba kuthenama iqito funa ukusimela uma abantu bakhona besithi hhayi bakhethe ukuthi
Hey, manje nxa sikhangela isigaba singathi thina bona abantu belokhu besakufuna yini ukuthi ube ngummeli wabo edalela ephalamende
ah,
Hayi isibongile kakhulu ube lelanga elihle ba. Lo ke bekungumnomzana Thinga Dube umphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Leva laleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet ku kheli ethi www.voaindebele.com la ku Facebook kukhasi lethu le VOA Indebele. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyanamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Anna Phiri owenhlanganiso elwela amalungelo abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS. Asikhulumeni Nkulumane District Support Group kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho iqhuba njani umsebenzi kulezi nsuku? Bayeza abesifazana ngobuningi babo.
Ku support group bayeza kodwa uzathola ukuthi ababuye this week siyabuya abanye next week kubuya abanye next week kube kulokho kusenza njalo njoba impilo inzima iningi labo kabasebenzi labo baba bakhona kabasebenzi so kwamanye amaviki bake begijime bezamazama ukuthi bahlanganise lapha lalaphana ukuze bathole ukudla ngekhaya suku zonke vele omama baningi kodwa silabo baba sibili abazinikele ukuthi hayi support group impilo yami ozizwa sike ukuthi nxa ngindovile namhla ngikhona engikhuthileyo bakhona abanjalo engceni besokusiba labanye nje abaphonte umbe nginyanga abuyeka 1 umbe ka-2.
Kukhanya sokungcono yini kulezi nsuku ukuthi abantu abasesabo kuyahlola igazi kanye lokuchaza isimo sabo?
Silokhu sihlehle labantu ku-community abayisabayo ukuthesta igazi. Ungamtshela ngokuthesta o-cervical cancer le kunye konke o-sugar diabetes labo umuze umuntu ekhululekile sike ukuthi hayi ngifuna ukuthesta. Kodwa nxa sokufika ukuthi uthesta igazi for HIV abaningi omunye uyamuzwe ukuthi hayi mina khona ukuthi ngibe kwazi nje kuphela kuzahle kungibulala.
Kuyini elikufundisa abantu kuma-support group la ukwenzela ukuthi nxa ekhona olaleleyo ohlezi ezithulele nje le gcikwane lakhe la engafuni ukuthi abuye azothola uncedo?
Khona ikakhulu yikuthi umuntu angathesta HIV uhla abone ngani impilo yakhe usezavuka kumbe ufile kumbe usezavula kumbe seza kuba njani. Kuhle ukuba kwazi isimo sakho sejayo ngoba kuyakupha ithuba lokuthi ulungiselele ikusasa yakho. Nxa ngisithi ulungiselele angitsho ukulungiselela ukufa. Siyabe sikhangelela ukuthi manage igciwane lona lelo lalo lehle emzimbeni ngokudla kuhle, ngokuvikela emacansini, ukumanage i-stress, ngokuziphilela nje kuhle, health exercise. Kumele ungengezeleli, ungatholi new infection njalo lawe ungaphi omunye umuntu.
Lilabo yini abantwana emhlanganweni?
After maybe 2-3 months kuba le workshop yama adolescents siyabe siwazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana kulo mntwana onjalo. Siyabathumela kuma workshop anjalo ukuthi bayifunde.
Uyisibonelo njalo uyatshela abantu ngesakho isimo lokuthi lawe ulwisana njani laleli gcikwane.
Mina ngiyisibonelo ngokuthi ngathe ngithengithesileyo ngaphuma publicly ngatshela izihlobo zami zonke ziyazi ngesimo sami. Community omakhelwane bayazi njalo lapha engikhona ngiyanika information about HIV and AIDS owawuvele uplanile ukukwenza empilweni uyakwenza uzuzisele inatural death ngoba iHIV uyakwanisa ukuyicontrola. Ayifani leminye imikhuhlane njengeke ngayiqamba ngoba ngingayiqamba sokuyi-stigma leso sokuthi sengidiscriminate imikhuhlane yabanye. But sileminye ama-infections ukuthi ungaba lawo loba ufunwa kunzima ukuthi uwu-control. But i-HIV uyayicontrola.
Umkakho layo wazwisisa ukuthi uphila legcikwane.
Wakuzwisisa kodwa ngenxa yakhona lokho esikutsho ukuthi obaba kabasukumeli masinya. Yena wasukuma sokuleti sikhuluma ngomuntu ongasekhozi.
Kodwa abantwana baphilile.
Bonke baphilile njalo bonke bengu-4 abantu abami ba-testa their HIV negative.
Bazwisisa isimo sakho.
Bazwisisa kakhulu njalo bayasupporta sibili ukuthi bayangizwisisa. Njalo lanxa ngingethi namhla kumbe ikhanda lami libuhlungu uzazwa bethi mama gijimele esibhedlela. Njalo kabangenyani, kabangeyisi, bayangihlonipha.
Ye kanye labakwenu zala.
Kakhulu bayakwazi vele mina ngizanga ngifihlele kumbe ethethi kumbe ngapi. Ngoba ngiyangithi mina HIV ngeke ngibe lenhloni ngayo ngoba ngizanga ngingena esitolo ngayidobhela ibasket ukuthi ngiyibhadalele ukuthi ngifuna lokhu kodwa ngavuka kuyinto engilayo.
Okokugcina ubatshiyela liphi ilizwi abanye abenkulumane khona ngapho?
Mina engingabatshela khona yikuthi nxa uthethile HIV positive kakhulu uyakuba kuhle ukuthi uhlanganyele labanye abaphila isimo esinjengesakho ukwenzela ukuthi umthwalo ube lula. Lapho kuyabe kunzima khona ungazwisisi, information uyithola masinya, loncedo luthola masinya. Thina sihlangana enkulumani hall every Friday ngo-4 siya ku-6 o'clock.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Arnold Pire, isiphathamandla senhlanganiso AA. Asikhulumeni Nkulumane District Support Group. Asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Izolo bekulombuthano omkhulu kakhulu kobulawayo oyebulawayo Arts Award lapho kade kuphiwa khona izicoco zabakumdlalo yokulibazisa uZulu okugoqela abaculayo. Omunye umculi layo othole isicoco nguCooksman. UCooksman ke kasizweni enye ingoma zakhe ethi yona Vumelani Sangoma. Cooksman sithayela ihlombe kube bonke abathole izicoco kumdlalo omkhulu umbuthano omkhulu wakobulawayo ibulawayo Arts Awards. Singakagqibike uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Ulamathuba okuhluthuna umbuso ngokhetho na uMnumzana Nkosana Moyo lebandla lakhe le-Alliance for People's Agenda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.